Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuhlangula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kata abantu laba abaphumayo kuma quarantine center kuzithwe hayi babalekile babe baleke njani khona kulamapholisa lamasotsha agcine lezi zindawo.
Kulabantu abalichumi lantathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe beligciwane leli likhuphuke liye ku-525.
Namhlanje sokukhuphe lezanuphi baqonde ukubhidliza ibandla labantu.
Ibandla leMDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ePhalamende iMDC kaNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukuthi leli bandla lisetshenziswa iZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile njalo laya kwabangamakhulu amahlanu alamajumi amabili lanhlanu 525 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalijumi lantathu belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalichumi babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abathathu bebevele behlala elizweni. Asebebulewe ilumbuqazwe balokhu beyisithupha kuthi asebesindile kuwo labo balokhu bengamachumi ayisithupha lane. Inani lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku liqansa mihla ngemihla njalo inengi labo ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele lomkhuhlane usubulele abantu abangu 477,000 njalo wahlasela abangu 9.2 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 umnumzana useni Spanda.
Ngibona ngani into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane owe-COVID-19 kukhanya iningi labantu abawubanjwa belawo lapha eZimbabwe yilabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho indlela okuzabanjwa ngakho umsebenzi okugcina labo abavela ngaphandle kwelizwe beze bedlule amalanga la adingakalayo ukuthi bebe bodwa nxa belomkhuhlane besuswe endaweni lapho abangathola khona uncedo nxa bengalawo babuyele emakhaya. Kuqakathekile ukuthi ke kusone siyana isikhathi kukwanisa ukuhluzwa ke kwazi ukuthi hayi lo mkhuhlane lo kalawo. Ikanti njalo sokujengisela ukuthi udaba lwabantu abangena emngceleni weZimbabwe leSouth Africa kumbe lweBotswana bengazange baqale bedlule endaweni lapho abahlolwa khona njalo abazagcinwa khona ukuthi ingozi enye enkulu kakhulu ngenxa yokuthi sekwasanda laba bachapha umngcele bengazange bedlule endaweni zomthetho kodwa besedlula ke besiye emakhaya. Ngakho siyabona ke ingozi ezaba khona.
Uhulumende ungathi uluphatha kuhle yini udaba lwabantu abavela ngaphandle kwelizwe laba abatholakala bele coronavirus?
Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi ababanjwayo ukuthi balomkhuhlane babanjwa bephakathi kwezindawo lezi ama-quarantine center, singakukhayela ukuthi uhulumende yebo uyazama kodwa ke siyananzelela ukuthi baningi abantu abanye abangena emngceleni wethu bengahlolwanga njalo bengena ngendlela ezingekho emthethweni. Ngakho kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaqiniswa ukuvimba emngceleni weZimbabwe leSouth Africa. Nxa singasoze sikwenze khonokho siphakathi kwenye ingozi enkulu kakhulu ukuthi lumkhuhlane sizawubona usumemetheka etsholotsho kubo lupane kubo kezi ngale kubo nkai ungena njalo drope nilako mla wayo yingozi esikhona kathesi esikhangelane layo njalo ke uhulumende bembona ukuthi kuyamela ukuthi nxa kudingakala ukuthi kube lamasotsha kumbe amaningi emngceleni evimba akwenzakale njalo njalo sinanzelela ukuthi kade abantu laba abaphumayo kuma-quarantine center kuzithiwe hhayi babalekile babebaleke njani khona kulamapholisa lamasotsha agcine lezi zindawo
uhlelo lokuphathisa abathinteke kubi lomkhuhlane eliluqhubayo njengenhlanganiso ungathi luhamba njani
khathesi lokhu sikhangelela ukuthi ngabe kungaba lokudla okuningi ukwenzela ukuthi laba abahlaselwe ngulomkhuhlane bekwanise ukuthi behlale ngekhaya bethole ukudla lokuncediswa bengekhaya ngenxa yokuthi nxa bengasoze babe lokudla bengekhaya kutsho ukuthi bazazama ukuphuma phandle besiyadinga ukudla ngakho thina sikukhangele ngokuthi kuyadingakala ukuthi kumbe impuphu etholakalayo kumbe izishebo ezitholakalayo kuhanjiswe ebantwini laba bayingxenye yabantu ancedisayo njalo esizimisele ukuthi sibancedise lomkhuhlane uzufike lapho phelela khona
umnumzana Hussein Spanda ngwenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 sixoxelaye ekhona le kwaBulawayo abe-MDC Alliance sebesole kakhulu ukuxotshiswa kwamalunga ebandla labo ayisishiyagalolunye edale lephalamende i-MDC thi ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe izolo besithi lokhu kukhomba sobala ukuthi uMakhuphe usetshenziswa iZANU-PF ukudiliza ibandla labo amalunga e-MDC Alliance la abalisa umnumzana Amos Chibaya, uHappy Mochi Dziva, uBalisia Majaya, uMocharai Rwamugido, Virginia Muradzi kwa Anna Muyambo, Francisca Ncube, uNomathemba Ndlovu kanye noMorisi Zwizwayi. Ngenyanga edluleyo iMDC ixojise amanye njalo amalunga eMDC Alliance amane abalisa unkosazana Tabitha Khumalo uProsper Motseyami uLilian Timvios kanye lomnumzana Charlton Wende lokhu kutsho ukuthi uMakhuphe sexotshise amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa alitshumi lantathu edale lephalamende ngoba esithi ala ukulandela izifiso zebandla lakhe sixoxelwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
into eyenziwa yiZimbabwe government lephalamenti yeZimbabwe kuluhlazi okubantu bezimbabwe abantu abaningi bayaphangala ukuthi hambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeningini yikho ke abantu bezimbabwe badidekile ngoba ibandla le-MDCA yilo elavotelwa nguzulu wezimbabwe namhlanje sekukhuphe leZANU-PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu yikho ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini sesiza kuya kuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni kodwa kumhlophe abantu abaningi bakutela ukuthi vele benzani ephalamende njengoba vele sebediliza thina asobe sithathe amandla njengethini sesibuyele ebantwini basitshele okokwenza noma sibone ukuthi ama-elections ka-2018 yize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court uma besithi amalunga e-MDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yize leze
manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini
ibizwe lonke akuthatha amalanga ababili amathathu sabe sesivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sizibekuzisithi ukuthi senzeni ngoba thina nama-MP nama-councillors sakhethwa yibo abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. UChris uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDC thi umnumzana Khaliphani Phugeni yena othi basazoxotshisa amanye njalo amalunga e-MDC Alliance engekela ukulandela ibandla labo.
Ye, basasekhona msakazi abanye abasazophuma. Njengoba sihlala sitsho ukuthi abaphumayo abakhutshwa ePhalamende baphuma ngoba bekhethile bona ukuthi abasafuni ukuba ngama lunga e-MDCT sebefuna ukuba ngamalunga e-party entsha leyo kuthiwa i-MDC Alliance Party. So asikwazi ke ukubagcina be-under i-ticket lethu. Abantu abazixotshayo babakhethele ukushiya umhlangano baye komunye umhlangano.
Laba abakhethiweyo ukuthi baxotshwe edalela ePhalamende likhethe njani?
Angithi i-proportional representation labana kuthiwa ba-selectwa yithi party yithi esibanominatayo sibaforward eParliament. So ngesilungu yiloko kuthiwa yi-low hanging fruits. So sizoqala lapho vele bese sisebenza our way kokunzima. Nawe unje ma udila le mpilo esibhekane layo awukwazi ukuvelwe zithi chu ebuzimeni, uzoqala lapho ubeka kulula khona ngoba laba kulula ngoba vele bayithi sibahambisa njengeparty sicela lifake lapha nangamagama so sizoba bese sibuya laba ke abakhethwe noma antigama lethu kodwa at least abahambe ama constituents or ama wards base beyakhethwa ngabantu.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli se-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile ngokuphindwe phose kathathu kusukela namuhla. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule ilitha yepetrolo isuka ku-28 Zimbabwe dollars yaya ku-$71.62 kwathi edizili yona yakhwela isuka ku-$24 yaya ku-$62.77. Ngedola leMelika ilitha yepetrolo isibiza $1.28 kuthi idizili yona isibiza $1.09. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kukhangelelwe ukubangela ukukhwela kwentengo yezinto eziningi ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Inani labantu abagula umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ikunatha amanzi angahlanzekanga kobulawayo lilokhu likhuphuka ikakhulu elokitshini leluveve leleGwabalanda lapho okubikwa kuselatshwa abantu abedlula ikhulu nsuku zonke. Abagula kakhulu bathwalelwa esibhedlela sempilo leseBulawayo United Hospitals. Lanxa abanye besithi sokufika abantu abayisishiyagalolunye, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isihudo lesi sesibulele abantu abalitshumi lambili, iningi labo kungabahlala eluveve. Umeli walindawo edale lePhalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi kunsukwana ezedluleyo bekuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kusiya kwamathathu ekliniki yeluveve. Uthi okuxakayo yikuthi akucaci ukuthi isisombululo sizatholakala nini.
Akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ogogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister local minister umama Mangcube wathi honorable wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlalwa ama meetings kuyalukisiswa hayi lati sathi hayi nxa sokwabakhulu bethu okuthi ukuthi sokulungiswa kodwa ke isicelo sami engaba laso bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic vela cha mahara ngoba these are vulnerable people ujo khona ngale ecouncilini wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi ka kavalo okutshengisa ukuthi for sure sibilo ukuthi baya cleaner ama pipes baya flusher ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume athi singeke siphiwe kusanklinwa khona apho ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk la wesiwazwayo asekhona odluve Veve 2 enyu luveve sibe sisika khona manje ngoba as you flush thina uchuthi sikha idoti yona leyo eliflushayo so sicela kama kiosks kumama wathi ay ama kiosks yakhona alezindawo lapha yakhona
labo abagolayo ke swake wababona njalo umomo usunjani
ngayavakatshela abagulayo la ngingasababonanga bonke bakhona embonthi sebe recover bakhona abasagula kakhulu ku local sister wase sithi umthetho abantu bengabuye lapha begula siyabelapha akula muntu sizamxotha lapha abantu kababuye nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbeni ngabantu abangu 4 endlini yisikweleti esizafakwa kubhili yami eBCC engingasoze mphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale kube lo gogo obhubhileyo kwaba lo mntwana okade senza u-form 4 kulo mntwana ade senza u-grade 7 kulo mntwana ade senza u-grade 4 emafakela primary u-grade 4 wathwalele clinic wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo kanti abadala bangapi kwabuya wena umntwana kanti esimntwana sehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe ngumntwana wathi balele endlini bayagula bemfeni yangikhona ngi ambile ngibathola ukuthi bayagula balele phansi akungeke kuphuma amanesini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication
edalele parliament kukhona elikwenzayo ngakho
uhonorable Jasmine Tofa wasukuma wabuza uminister ukuthi kanti wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo wathe pendula wathi iaquifer kulama boreholes angu 15 asephelile ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo isit council kayisikhangelele isitshele okuyikho njengo MP wesigaba ngilokhe ngilo kukhonona ngifuna ama answers kubana umntaka bhuti wami kazanga wanathe amanzi la wapheka itiye kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe i-long term plan yamanzi yesiyifunayo obulawayo
unkosikazi Stella Ndlovu umela isigaba seluveve edalele parliamente ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi inhlanganiso yeRed Cross isizaqalisa ukuhlola abantu omkhuhlane weCoronavirus emakliniki ayo. Iphephandaba linye lithi njalo umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube sesole izitha zeZimbabwe esithi yizo ezibulala umnotho. Soko isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yes, salibonani ku studio 7 gama lami ngualwis indlovu ngilapha eBotswana hayi khona lapha eBotswana ke kungani kungconywana kodwa nxa ngikhangela okwenzakala ekhaya hayi ke lani sibili abezempila kahle bechiya imisebenzi bekhalala imisebenzi ekhaya ngale ngoba imali abayiholayo ayithengi lutho ayithengi lutho ngempela olubani uhulumende kamnanga kakho engazama ukuthi ezama ukulungisisa imali yakhe le ekwanisa ukuthi isebenze kahle elizweni ndaba nxa kunje so hayi angiboni izisebenzi zingaqhubekela phambili kurayithi beke bemi imisebenzi ingxenye uhulumende kamnanga kakho lo engake zama ukuhlala phansi labathungameli bakhe bebona ukuthi bengenza njani ngezisebenzi zehulumende siyabonga
umsebenzi kwamanesi ngokhulumende osehawulisa izigulane ngokhulumende osewulala imfundo yabantwana kathesi uminista yaloku corruption yalo obhadaya moyo abantu ababili bathwala ikhadibhokisi elile 50,000 khona abantu babezihlolisa ama-1,000 ebhenki kuyini abona into eyangisayo le abayenzayo yazi la bantu ngababarizanayo baphumela bamani mangambhubha ukhale kawukhale kuto ufiwe kanye lesi safa kudala kuyaqalisa kuphila isizwe esitsha siphile ngcono mani out the go
ayikhona ukukhalala kwamanesi umsebenzi wonke lama doctors nje kuyinto nje efuna ukukhumbuza uhulumende kubana yena abanike imali ngoba babhekane nengozi enkulu kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 khona kubesebenza kungela lutho ngoba kathesi ngokudula kwezinto lokhu so kunje nje eZimbabwe ibhondi abasalisebenzisi sebesebenzisa i-USA basebenzise lerandi pho konke lokho siyakuthatha nga ngoba iprice yezinto sihamba ngerandi sihamba nge-USA so abantu khonapho bakhuliswa amabhondi izinto zikhwele okunye okubuhlungu kakhulu ezitolo la okuthi vele nxa ungabe uhola noma 2,000 3,000 awula lutho ufana lomuntu nje osihlaleleyo ngala lutho uhulumende kabona ukuthi uyabafakela imali leyo abakhala ngayo akalaleli la izikhalazo zezisebenzi ukuthi kathi zona izisebenzi zikhalana ngayo zikhalelani abe kuthatha kufake ukuthi aluba nguye uhola ngento enjalo so ube ngezwa njani yena njalo kathesi ukuthi izinto ziprize nge-USA i-USA leli uyalithatha ngaphi uyalibona ngaphi i-USA ama USA akula ama rand eZimbabwe ibhondi kodwa uthi izinto zisetshenziswa ngama USA la ngama rand hayi uhulumende la ekazama ukunakekela izisebenzi zakhe mina ngihliziyo ngikhuluma ngiseGwanda
ngakele indaba yama business leyo okuthi abantu eZimbabwe likhweza izinto okungekho umthethweni lobe government izama ukulungisa ilizwe noma bezama zondleta izinto zibuyele esimweni zakhe sakhona lena libhizi liyengeza ama pricing abomo okungekho emthethweni uyazi ngizibuza kanti lama permit ama business laphiwa ngubani yona ongasacabangi ukuthi abantu lama beseke umthetho bebethathela ama action akuthi into lezi zibele price control bheka manje emagushini kobo panel endamuleni esilwane kube kweshe abantu labane imali abasebenzi vele bahlala ebhuqwini impela lo benhlanzi bebamba inhlanzi lene damulela upanel leyana inhlanzi ziyathengwa ngubani njengoba imali bathengela libathengene imali yenu amadola leZimbabwe angasebenziyo uyazi kuhlupa abanye abantu laba manje liyahlupa abantu zwanini linelinika abantu amapermit la muntu akayehlisa into amashop mayesala khiphana amapermit libathathele amapermit lisinika amapermit lathi sibese zama amabusiness emakhaya thatha abantu abakhweza intukwela ngqondo impahla zayo emashopu bona bazote emazweni apha eBotswana legula ngama-chip price mabefeza imbago abantu ngontando ayiphiliswa bazenzileni omathanda bakhweza amaprize aphezulu ngabomo kube ngathi upresident ayazi lutho kayazi into eyenzayo kodwa kuyini abantu eliyagainest upresident alenzi kahle linabantu thatha abantu amaphemithi liwathathe liwabekele nikeza abantu abalingqondo abakwazi ukuthi noma umuntu uyini nalithatha abantwana izinyamazana alizwele abaye abantu abanjengane emhlabeni lenzane kateli yine limoshi lizwe lethu manje
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. uZulu weMalawi ubevota kukhetho lokudinga umongameli izolo. Kodwa umongameli Peter Mutharika ubekhala ngodlame athi belusenziwa ngamabandla aphikisayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ubesemthethwandaba izolo phezu kwamacala enkohlakalo awetheswayo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili lantathu 123,000 kuthi asebebanjwe isifo lesibona sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Izabelo ebesezivuliwe ezifana le-Texas le-Arizona yizo ezilabantu abanengi ababanjwa lumkhuhlane kulezi nsuku. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika, umnumzana Jabulani Moyo, sambuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Ngapha sekuvulwa kodwa kukhanya ngathi abanye sebethola inamba iyakhwela. So lapho bese kuvulwe khona abanye sebesithi kumbe kungathi sikhangele kumbe sibone ukuthi ngabe into eyiyo ukuthi sivule.
Abantu abanengi Moyo sebalahlekelwa imisebenzi, bathwele nzima abantu ezindlini lapha. Wena lomdeni wakho ungathi umkhuhlane lo uliphazamise ngayiphi indlela?
La ngakithi kunzima nkosikazi, wakuphelelwa ngumsebenzi. Lami nje bengingasebenzi kuqala ekupheleni kuka March, so angazi ukuthi sizabuyela nini emsebenzini. Yena ayi usengodinga umsebenzi.
Umongameli Donald Trump ungathi uyasuthiseka yini ngendlela aphatha ngayo imizamo yokulwisana lalomkhuhlane, ngoba siyambona seqalisile ukukhankasa lanxa nje abanye bezempilakahle besithi ufaka abantu engozini yalomkhuhlane. Kanti njalo simzwile esithi watshela uhulumende wakhe ukuthi engahloli abantu abanengi lomkhuhlane.
Okuka Trump akuqondakali, ngoba yena ubona izinto ngendlela abona ngayo. Esikhathini esiningi akuhambelani kwabanye abantu angathi balamandla kulezo nto ngama-governors ama-state. Njengoba sibona ama-state ngama-state, ukuvula kwabo akufanani. Ngakho iningi silalela ukuthi ama-local leaders ama-state bathini ngaleyo ndawo.
Umkhuhlane lo ubona usiba lomthelela bani kumpumela yokhetho, ngoba sesisalelwe nje zinyanga ezingatsho lutho ukuthi kuvotwe, kodwa ulokhu ukhona abantu belokhu behlezi ezindlini.
Ukhetho kuyakuya ngokuthi iikhampeyini zihamba zithini. Kuyagcina sokungama TV lemaphephendaba e-social media. Njengoba kulimpela viki sibonile irally kaTrump eTulsa, Oklahoma. Uphume danile ngoba kakujwayelanga ukuba labantu abalutshwane kangaka kuma-rallies akhe. Ngingazi-ke ukuthi ngoNovemba kuyathiwani.
Umnumzana Jabulani Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika.
Dear my Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry, dear my Africa, Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of coronavirus, Coro fracas, Coro devil, Coro Pandora, Corona. Nevertheless, we shall overcome. Ancestors and gods of our Africa, are with us.
Imbongi Odizaya Moyo Saita.
Come well. Formerly Africa Freedom Day, formerly Africa Liberation Day, founded on May 25, Ababa Addis, the year
ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili kulabantu abalitshumi lantathu ababanjwe icoronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe beligciwane leli likhuphuke liye ku-525. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ephalamende i-MDCT kuveza sobala ukuthi uMakhube usetshenziswa yiZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.